Ifestival le ikhangele kakhulu indaba ye reconciliation le peace building sikhangele kakhulu indaba ye ground ukuthi sekule iminyaka phose amathumi amane umbhuqazwe wayenzakala kodwa akula anto ebambekayo esethe yenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuncedisa labo abafelwayo kungaba yi compensation kungaba ngama documents kumbe ukuxolisa ukuthi hayi bakithi kwaphambaniseka akusayenzakala ngendlela esasiyikhangelele so ngefestival le sizabe sitshengisa ke ama documentaries amabili esizawa yethula ku festival le eyakuqala i documentaries ethula mhla ka 25 October kuyabe kungumvulo ithi khona One Night in 1985 i documentary le One Night in 1985 ikhuluma ngamadoda ayengabalimi ayesesilobela ay 11 acatshayo mhla ka 30 January 1985 kucatshangelwa ukuthi bathathwa ngaba bantu bebutho le 50 brigade kumbe labo ababesebenzelana lebutho le 50 brigade bahamba bangaphenduki i documentary le izabikhayele khona ku esibili i documentary iti Children of the Ground Genocide le ikhangela abantwana abasala bezintandane abazali babo sebebulewe yigugurawundi ukuthi bona bunzima bana babuthwalayo bekhula benza njani esikolo bahamba njani bangabe lawo yini ama documents sizabala esithi ngama public lectures as well lapho abantu ababe bekhuluma khona ngendaba ye ground nale kuzaba leyo lo professor Alexandra Jocelyn Alexander owe Oxford University yena uzakhangela kakhulu ngendaba yama dissident ukuthi kade kwakungoba babesenzani kuyini okwenza ukuthi beze besuke behambe egangeni kumbe bebuyele egangeni sizaba njalo le yenye lecture ezayenziwa ngu professor Timothy Skaneshia yena ozabe khangela ukuthi i ground isanzakala lapha kuyini kwakusenzakala umhlabeni wonke ilokuza itopic yakhe khayela iground le cold war ukuthi kanti kungani amanye amazwe ikakhulu Britain labo America bazithulela ngesikhathi abantu bemathebeleland bebulawa ngumbuso kamgabe i lecture S3 izayenziwa ngu Vincent Hillary Ndlovu yena okhiphe ibhuku emavikini nalama lutshwana adluleyo ibhuku elithi Seeking Freedom and Justice a Loyal but not Docile u Vincent Hillary ngomunye walabo okwakuthiwa ngamalwe icatsha kumbe okwakuthiwa babuyele egangeni okwakuthiwa ngama dissident abathi ngama ground survivor yena uzasitshela ukuthi kade nezihamba egangeni kwakutheni
ungasitshela ukuthi umbukiso lo yaqoqwa ngoba
ngenxa ye covid le ikakhulu futhi covid esisetshenziswa nguhulumende wezanu PF ukuthi abantu bengabuthani imidlalo eminenye esizabalayo izaba isebulenjini so ama launch ama documentary la aprojiswe yisite lokunye okuzabe kusenzakala kuzabe kukhona epagini lesite leFacebook elithi CITEZW azabe khona njalo kuYouTube esite CITEZW khonapho kuYouTube so abantu bangahamba kuYouTube bangahamba kuFacebook bebukele ama documentary lawa bebukele ama lecture la so ama activities amaningi azayenzakala online emhla ka 25 sizabalayo ilaunch lapho kuzabe kulabantu abalutshwana khona abamenyiweyo abazabuya ke kulaunch lapha abazabe less than 100 ngoba umthetho weZimbabwe uthi kumele kube labantu abedlula 100 thina sizaba labantu abaless than 100 abazabuya kulaunch abayinvite specifically by invitation kuphela kuzabuya abantu abalutshwana abaye beinvite but inenye lingabukela ilaunch le ebulenjini izabe iphuma ku Facebook yesite le YouTube yesite.